Soko izika tisenda bako VOA Ndebele.
Lifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlaziku 28 Ncwabakazi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle luthi kulabanye njalo abalithumi ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni kumahola ngamathumi amabili lani asanda kwedlula.
Ukuze abantu bezivikele emkhuhlaneni we-coronavirus, okokuqala kumele be-maintain okuthiwa yi-social distance or physical distance.
Ividiyo ethulwe iphephandaba lobulembu elezim live eveza ukuthi osakhulayo uTawanda Mujeyiwa wathunjwa njani edolobheni lakobulawayo emini libalele isilethe ukuthukuthela lokwesaba okukhulu ebantwini abanengi.
Lokho esikubonileyo okumayelana lo Tawanda into esabisayo sibili, sokungathi sihlala lamazimu.
Umongameli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi isiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Patson Tsamara engaba wabulawa yitshefu. Umongameli Donald Trump ugqibe umhlangano omqoka webandla lama-Republicans izolo ebusuku ethembisa ukusebenza gadalala enganqoba kukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabanye abalithumi asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni kumahola angamathumi amabili lane asanda kwedlula. Ugatsha lwezempila kahle luthi abayisikhombisa ababhubhileyo ngabe Harare, kuthi oyedwa ngowakobulawayo lomunye oyedwa njalo oweMashonaland Central, loyedwa odabuka esigabeni seMidlands. Lumbiko uthi inani lasebehlaselwe ligcikwane leli selifika phose kunkulungwane eziyisithupha lamakhulu amathathu 6,292. Njalo selibulele abafika phose amakhulu amabili 189. Ngesikhathi igcikwane le-COVID-19 lilokhu limemetheka elizweni njalo libulala abanye, odokotela baxwayisa abantu ukuthi belandele iziqondiso abaziphiwa ngabezempilakahle ukwenzela kwenqabela ukuthola leli gcikwane kumbe ukuthelela abanye. Udokotela Mthabisi Anele Bebe, owayengunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospitals Doctors Association, ugcizelele iziqondiso okufanele abantu bazilandele ukuzivikela kugcikwane le-COVID-19. Kungxoxo ayiqhubele osithandekile emhlanga we-Studio 7.
Ukuze abantu bezivikele emkhuhlaneni we-coronavirus, okokuqala kumele be-maintain okuthiwa yi-social distance or physical distance. Khona usitsho ukuthi akumelanga uhlale uminye usendaweni eziminyeneyo okugcwele khona abantu kungela moya otshaya. Kuqakathekile ukuthi uhlale kule distance between 1 meter to 2 meters lomuntu oseduze kwakho. Okwesibili, abantu kabahlale begqoke ama-mask ngendlela efaneleyo njalo ngesikhathi sonke. I-mask xa uyigqokile, i-face mask, kumele ivale umlomo, ivale lamakhala. Okwesithathu, abantu kumele begeze izandla sikhathi sonke. Ungabamba into, geza isandla. Bambe iminyango, bambe amatafula, geza izandla. Xa kungela amanzi, thenga i-alcohol-based hand rub or hand sanitizer. Ukuhamba uzipuntshuzela nje esandleni, uyigcobagcobe ezandleni ziwome. Okunye okuqakathekileyo ukuthi ma ukhwehlela, ungakhwehleleli ezandleni, khwehlelela ku-elbow yakho kumbe ukhwehlelele ku-tissue. Uqeda kukhwehlela uthatha itishu leliyana uyilahle ngendlela efaneleyo lapho kule ngcikiza khona.
Sesikhangela labo asebetholakale ukuthi baligcikwane le-COVID-19 ngemva kokuhlolwa, yiwaphi amanyathelo okufanele bewathathe ukwenzela ukuthi bethole usizo njalo bengatheleli abanye
ungabona uzugula kume ungabanza ulo mkhuhlane we coronavirus. Kuqakathekile ukuthi ulalele lokho okukhulunywa ngabempila kahle. Hlala endlini ungelabanye abantu, ungahlani labanye, uhlale kuma isolation unale ukuze uvikele abanye bengaba mkhuhlane lowe coronavirus. Njalo siyakhuthaza umuntu wonke lo ogulayo ezisekhwehlela umzimba utshisa engaphefumuli kuhle, fonela abempila kahle. Ungahambe esibhedlela, fonela abempila kahle bazakutshela okumele kwenze. Namafitshane wona lawo. Ngiyabonga.
Lo ngudokotela Mthabisi Anele Bebe, wayengunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospitals Doctors Association, ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Umfanekiso wevidiyo owethulwe uthange liphephandaba lobulembu eleZim Live uveza ukuthi osakhulayo uTawanda Mjeyiwa wathunjwa njani enzikini yedolobho lakoBulawayo emini libalele, isilethe ukuthukuthela nokwesaba okukhulu ebantwini abanengi. UMjeyiwa yena ungumzukulu womhleli walinkundla uMduduzi Mathuthu ulobe ngendlela ejulileyo njalo echasisa ngocuku ahlangana lalo aze athunjwe emhlazi ku-30 ngenyanga edluleyo, ngaphambilini kombhikitsho owawumele wenziwe emhlazi ku-31 Ntulikazi. Ividiyo le iveza imota ezinhlanu ezalandela uMjeyiwa lezihlobo zakhe uManilenkosi lo-Advent Mathuthu abagcina bebotshwa. Izimota lezi zafika zagombolozela imota uMjeyiwa ayiphakathi kwayo imiphandle kwesinye isitolo lapho athunjwa khona ngabantu ababehlume ngezibhamu abanakanelwa ukuthi ngabezomvikela, abogatsha olwaziwa ngabalutshwana oluthiwa Ferret. UMjeyiwa uthi wahanjwa laye endaweni angaziyo, wahlukuluzwa etshaywa okwamalanga amathathu. Uthi njalo babemnathisa umthambiso wakhe besithi ungomunye wabazama ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. UMjeyiwa uthi abathumbi bakhe bamtshela njalo ukuthi babefuna ukujezisa umalumakhe uMathuthu labanye abalwela ilungelo likaZulu abegoqela osakhulayo wesifazane uThandekile Moyo ngokusola umbuso webandla lezano PF. UMjeyiwa wavumbuluka ngemva kokuba umthethwandaba unqume ukuthi amapholisa kumele amveze. Abaningi ababone livideo njalo babala udaba lukaMjeyiwa bathi abala kuthandabuza ukuthi le yimisebenzi kahulumende. Kodwa isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Aramba eloba enkundleni yeTwitter ubuze ukuthi uMjeyiwa lo uzenza bani lokuthi udume ngani. Ukuhlaziya lolu daba untungamili Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Lokho esikubonileyo okumayelana lo Tawanda yinto esabisayo sibili, sokungathi sihlala lamazimu. Kambe nxa umfana omncane ole-23 osesikolo sekholeji nxa ethunjwa ngale indlela, ehlukuluzwa, etshaywa ngendlela ebuhlungu kakhulu, kuyasethusa kakhulu ukuthi amadoda amakhulu angakana, amadala angakana, labantwana abalingilotawana bengaba lesibindi ukubana bephathe ingane ngendlela etshengisa umoya omubi kanje. So sithithibele kakhulu sisevalweni ukubana sihlezi lamazimu lapha elizweni.
Njengoba uhulumende ekulandula ukuthi nguye owathumba uMjeyiwa, sesibona sokuphuma ividiyo, kungenzeka yini ukuthi amapholisa asebenzise leyo vidiyo ukubona ukuthi uMjeyiwa wathunjwa ngobani?
Asiyaqinisa ukubana ingxenye lamapholisa la ingxenye ye-operation yonale, so kungaba nzima sibili ukubana labo bedinge abantu laba abathumba uTawanda, ngoba siyaqinisa ukubana ingxenye labo babeyingxenye yeqembu leli elathumba uTawanda. So kunzima kakhulu, sokufanana ilokuthi amakhanka eripote indaba empisini, indaba enzima kakhulu leyi sibili.
izehlakalo ezinje nkomo zijone ngombuso kamnangagwa.
Lokhu kutshengisela ukubana akuzange kube le new dispensation, lokhu kufana nokwakudala. Nxa sikhangele emuva, uItaidzamara wathunjwa lakhathi esakwaziwa ukuthi wayangaphi. 2008 abantu abaningi batshaywa, bathunjwa, banyamalala lakhathi esakwaziwa ukuthi bayangaphi. Lakhathi esakulamuntu even one wabotshwayo. Nxa sikhangela ngo-2000 abantu abaningi batshaywa, amasapoti MDC batshaywa, abaningi banyamalala. Opatrick nabanyama laba, nabanyama wanyamalala ngo-2000 lakhathesi akakatholakala uPatrick nabanyama. Kwaba lo mbhuqazi wegugurawundi lapho kwanyamalala abantu abaningi kakhulu. Silokhu lokho kutshengisela ukuthi lokho kufanana sibibi. Amazimu aqalisa umbhuqazi ngo-1983, yiwo amazimu alokhu ehlupha lanamhlanje. Abantu benyamalala kungaziwa ukuthi baye ngaphi, behlukunyezwa, betshaywa ngaphansi kwenyawo olukhathi masuku bafele ejele. Selokhu kuyatshengisela ukubana akuguqukanga lutho. Umbuso kamgabe, umbuso kamnangagwa kuyafanana konke ngoba babevele besebenza bonke.
Umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe ubexoxa le Studio 7 ekwabulawayo. Uhulumende uyakulandula ukuthi nguye owayethumbe umtshehiwa, yena othi ulokhu eselatshwa amanxeba okutshaywa lokulimazwa kwezinso zakhe ukwenza ukuthi aye kumtshina ye-dialysis kanye ngeviki. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi kulesifotsha uGugulethu Ndlovu obulele umkakhe ngokumgwaza ngengqamu. UNdlovu ubikwa wayengahlalisekanga lomkakhe uNompilo, emethesa icala lokufeba okwazi kwabangela ukuthi asuke emendweni umkakhe. Kodwa uNdlovu wamlandela ngakibo waze wayamthola wamgwaza. Iphephandaba lobulembu be-intanethi leNewsZimbabwe.com lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi isiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Patton Dzamara obhubhe ngolwesibili engaba wafakelwa ithefu. UDzamara obele minyaka engamachumi amathathu lane 34 ubulewe umkhuhlane wemvukuzane yamathumbu okuyiwo umkhuhlane wabulala owayengumkhokheli webandla leli umnumzana Morgan Tsvangirai. UChamisa uthi ngesikhathi kulo hulumende womanyano wayehlala etshela uTsvangirai ukuthi angamukeli amakhekhe letiye evela kuziphathamandla zeZANU-PF kodwa yena engalaleli. UChamisa wengezele esithi lasemajele lakho okwake kwavalelwa khona uDzamara kuyafakelwa ithefu. Uthi uxwayise iziphathamandla zebandla lakhe ezivalelwe ejele zikhuluma nje ezifana loJob Sikhala ukuthi bengemukeli ukudla okuvela kuziphathamandla zejele. UDzamara uzabekwa namhlanje kibo eMtoko. Isizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Sarubonani ku Studio 7 ku VOA News. Mina igama lami usiyaphambili ngisehaboroni. Hayi, indaba yekhaya leZimbabwe iyahlupha le. Ngakhangela ukuthi kade sizano ithi yona seyawina ama-elections ka-2023 ba ukuthi bawinile njani, kungavutwa, kungakhampeni, sebese bawina. Into yabona ukuthi vele yi-rigging leyo, sebariga kudala, sebariga kwazo i-rigging yabo, seyariga yaze yafika ku-2030 njengokutsho kwabo ukuthi bazahlala kuze kube 2030. Yena umnangagwa ngokutsho kwakho ukuthi uzahlala kuze kube 2030. So we should very lamanya mapati vera as larang is cut which on the go vote very much is cut over. If voters are a young being in his son. So I was 7 years which on a vote on a panel would think Pelagos and Mutis when I'm a United Nations Labo OAU. Nabo sathi bangenele khona apho ukungasebenza lokho besides that akulanti ngisebenza ukuthi kuphisana ingancedi ngicabanga kuhle ithi yazintshe umkhumbulo vele izano kayizaki ifisa ukuthi umbuso uthathe kumbeni ngenye ipart kumbe amaNdebele ngoba ikakhulu emaNdebeleni ayifuni noma sokutheni ukuthi kuze kungene umbuso wamaNdebele ngoba bona bathilizwe ngelamashona. So akusizi ukuthi kutshone kuthiwa kuzathini kuthini kumbe kuzambone abantu lokuthi amavota azanceda njani. Osokufuneka ukuthi kuphela abantu bazimisele nxa i-OAU izimisele ukuncedisa leyo i-United Nations layo i-SADC iluqhukuda kwelangikhona phambili. Abantu bahle basukume baye khona leparliament ngobuningi vele. Noma kufiwa kodwa ke kuzafiwa kodwa kulungiseke ngoba nga kungabula abantu bonke abaye besukume bese eParliament kusho ukuthi phela kuyasala abantu abangaka ezindaba. So la OAU le United Nations ayenza ke bakuyekele bakukhangele bathi bona abantu kabadutshulwe bafe ngoba siyakwazi ukuthi abantu abazahamba khona le estate house besiyatshengisela ukuthi izano asayifuni bazadutshulwa sibili. Amina kamboni sibili ngiyabonga nami ngicela ukuthi libale yami i-voice mail yona le.
Sanibona nani Studio 7. Hayi siyabonga. Dade uthatha inhlelo zethu. Njengoba lokhu isikhala indaba yakithi. Hayi badala kunzima kulakithi eZimbabwe. Asazi ukuthi impela ngoba mina maze ngibheka umhlaba usuphelile eZimbabwe. Ilizwe aliba kuthiwa into ethengiswayo aliba liyathengiswa sibone lolo zolithenga ukuthi uzokwenzani manje into engathengiswayo kubuhlungu thina kakhulu emaNdebeleni ngoba vele siyahlupheka kakhulu ayingeke safeza bereyiti kuthi loba yinini ngoba asilalutho esiluphetheyo asilambuzo but ngesimango ngamanye amaNdebele owazo ekhuluma isithi Zimbabwe kurayiti thina uburayiti bakhona sibubone ngoba sihleli thina sikhona la egoli lathi lapho esicashe khona kodwa siyabona ukuthi kunzima ekhaya ngoba ungayekela wena kudoda khona kokuthola uhambisa ekhaya abadala bayafa indlala. So mina abadala ayiboni ubuhle kuZimbabwe nesifiso sami vele aliba namandla izanupiefu ayiphume siqale elinye iqembu loba siqala elinye iqembu vele silonga kodwa kuzongena futhi ishona ayikho into ezalunga. Wakhuluma omunye ubhuti omshona wathi ishona loba lingabe emngcwabeni kuyacasha inyama. So uyabona ukuthi akula ukuqhubeka phambili vele endaba yamashona. Hayiyabonga.
Ishonile bazalwane, ngiza ngezibuhlungu lapha. Nangu ubhuti njengoba libona isithombe sakhe. Ubhuti obezibiza ngo-Happy Ncube angazi ukuthi bekuligama lakhe liqiniso obethi uphuma eGwanda. So u-Happy umuntu nje besiylaye ngapha thina endaweni yaseMpumalanga obesenza ngegesi obejwala ukuthi kubaba kwami bhuti embiza ngobhuti. So u-Happy besingekaze simuzwe ekhuluma ngomndeni wakhe ukuthi eGwanda uphuma kuphi nendawo lana besenza simuzwe sikhuluma ngomndeni wakhe umbe ngokuthi ulabazingane orunjani ube ngumuntu nje lwana obeziphilele yakhe ezidlela imali yakhe nje namhla umbone lalo kusasa nje lalo kusasa lalo ube ngelakho nje kwakho ku-street nje umuntu obezidlela imali yakhe. So u-Happy emalangeni lawa ukhale ngonyawo wafonela ubaba wakhala ngonyawo manje ubaba nabengekho isemnambithi yela abasebenzela khona ngokwakha. Sabuya safonelwa futhi emalangeni sezwa kuthiwa usekahlanya manje sithola umlayezo ukuthi akasekho. So bengicelisa ukuthi abangabe bemazi u-Happy or ngu-Happy or aso-Happy besimazi thine ngu-Happy Ncube nansi sithombe kwabaphuma eGwanda lisidingisele. Then masetholakele inamba lengasebenzise yami yonale ayinandaba 084 655
1549 ngoba ngiyazi esibedlela lapha leke khona okwamanje mamdeni wakhe utholakele ngakwazi ukuthi no direct ukuthi umufi ulele ewuphi ngoba la manje lento le phone yakhe ikhona bathi beyishile endlini esikhathe thathwa iambulance so ma kufonele phone yakhe ku receive abanye abantu ora bahlala lapha qhashe khona so sibekele nako konke ukuthi nempahla yakhe naliye kade naye emqhashweni ingalahleki naye umufi athola ukuthi umdeni wakhe ube mazi ukuthi selele abe sethola ukuthi ahambe ekhaya ngiyabonga ngicela lincedise ngokudlulisela kuma groups amaningi okhulumayo umama angena Mrs Ndlovu ngiyabonga
ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele esivela ngapha kwele Melika, umongameli Donald Trump ugcibe umhlangano omqoka webandla lakhe owe-Republican National Convention izolo ebusuku, ecela uZulu wele Melika ukuthi amvotele ngoba ezasebenza gadalala engaphiwa elinye ithuba lokubusa. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UTrump wethule lokhu emhlanganweni we-Republican National Convention wenzelwe e-White House. Uthi ulakho ukwenza kube le msebenzi eminingi elizweni engakhethwa ukuba ngumongameli.
Heart full of gratitude and boundless optimism, I profoundly accept this nomination for President of the United States.
Ngenhliziyo emhlophe ngiyamukela ukukhethwa ukuba ngingene esikhundleni sikamongameli. Sizasebenzela ele Melika ukuthi libe lelizwe elilentuthuko. Sizakwenza konke ukuba siphumelele. Sizavuselela amasiko ethu ukwenzela ukuthi kube nothando elizweni. Sizaguqula lezomnotho lokunye okuthiyeneyo.
And a new spirit of unity that can only be realized through love for our great country.
UTrump ungqingilana nomnumzana Joe Biden webandla lamademocrats kukhetho oluza kwenziwa ngolwezi. UBiden uthi umehlule umsebenzi umongameli Trump.
Decency, science, democracy, they're all on the ballot.
Kunani okumele sikuvotele ukuba yithi ubuswa kwelizwe lokuthi kumele sibe njani esikhathini esilandelayo. Konke lokhu kuzabe kuvotelwa, kumele sibe kwazi ukuthi sivotelani. Kumele linanzelele okwenziwa ngumongameli owamanje ngoba kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu asebehlolwe batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Kweyangisa lokhu xa sikhangela umhlaba wonke jikelele.
By far the worst performance of any nation on earth.
Abalandela okwenzakala kule Melika bathi akungacaci ukuthi ngubani ozanqoba ukhetho oluzayo. Unkosazana Nokuthula Donsi uthi loba kunjalo kukhanya ngani umnumzana Biden uzanqoba kukhetho lolu.
UTrump utshintshe kakhulu imilayo engathi ngamapolisi ade khona ngesikhathi sika-Obama. Lokhu kwenze ukuthi abantu ade bethakazelela ama-policies lawa ayekhona ngesikhathi sika-Obama bangamthandi. Mina ngibonani uBiden uzawuza.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla lemtokazi Republic Party.
Esisakunanzelela ukuthi kukhetho oluzayo eMelika ngenyanga kaLwezi, sicabanga ukuthi amalungiselelo wonke ahamba kuhle ngale emazweni amakhiwa, ikakhulu sikhangele kwele Melika ngoba emazweni abo kulalokhu ngesilungu esingakuthi kule niye democracy, kumbe baphose basondele lapho kuthiwa kule democracy khona. Uzathola ukuthi ubuningi babo khona ngale America amabandla akhontestayo bathengisa ama-policies ebantwini. Abantu bayavota bevotela lo abamthandayo ngoba be-understand ama-policies wakhe. Kodwa ungakhangela kithi lapha eZimbabwe akuthengiswa ama-policies, kuthengiswa i-rigging. Ngale uzathola ukuthi emazweni umuntu uyahlala ama-term akhe amabili ayiwo aphoqelwe ukuthi awahlale, loba bengizwa bengasamfuni bayenelisa ukuthi bamkhiphe. Kodwa kwelakithi lapha babusa amadonki aze amile impondo.
Umnumzana Nkululeko Mathe laye ulumbono ofanayo.
UTrump ngiyambona uyazama impela straight, uyafuna ukuthi azibonakalise ukuthi uyindoda, but ngendlela engibona ngakhona selethu Trump manje ama democracy ngiwabona nje ephuma phambili ngoba uTrump wehlulekile esikhatini sakhe phakathi kwesikhati ukuthi akhankase but manje ngibona ama democracy uJoe Biden ethatha intambo kwamanje
abalandeli bebandla ama Republicans bathi uBiden kathenjwa ngoba usekela udlakela kweMelika kodwa uBiden uthi uTrump nguye othothozela udlakela lobandlululo elizweni ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele nakuTwitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Vanolila Remix. Ngakugqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Ividiyo ethulwe yiphephandaba lokulembu eleZim Live eveza ukuthi osakhulayo uTawanda Mujeyiwa wathunjwa njani edolobheni lakuBulawayo emini libalele isilethe ukuthukuthela lokwesaba okukhulu ebantwini abaningi. Umongameli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi isiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Patson Tsamara engaba wabulawa ithefu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Nxa lifuna ukulalela indaba zethu njalo lingaya ku-www.voandebele.com.